La ndabuka kona kuthiwa khona imboza kayibaselwa iyachithwa awu lungisa imboza ngokufaka umlilo ube mnenge ngokungezelela inkuni uthela impuphu njalo kugcina kuphela impuphu kwaphela inkuni kwafa ibhodo kodwa yonisa lilokhu imboza njalo le imboza okwenziwa nguhulumende ukuzama ukubasela imboza kayichithwe kayichithwe iyonakele ayisozilunge uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo ezomnotho zethu vele kazigcilanga esisekelweni esifaneleyo kanti ke njalo imali ukuthi ithenge ngendlela efaneleyo idinga ukuthi labo abayisebenzisayo bayithembe bathembe ezomnotho bathembe lalabo abaphetheyo bepolitiki konke lokho kakwenzakali kakukho imali akayithembakali ababusayo kabathembakali abaphethe ezomnotho kabathembakali lokho akuzamayo nje uhulumende uzabulala izinto ngendlela enkulu kakhulu njengalokhu sibona amakhampani esevimba izinto akade ezenze encedisa abantu
kungaba kukhona yini Ncube okuhle okwenziwe yilumthetho mhlawumbe okungabonwa ngabantu abanengi njengoba uhulumende ewufake esithi ujonge ukuqinisa umnotho
akukho okuhle esingakuboniyo ngoba vele kakukho into lisegcekeni nje isebaleni isefusini akukho zihlahla akukho kulahleka siyakubona konke ezomnotho ziyabehlula ukuthi bazibambe ngendlela efaneleyo kanti asonto eqalisa manje uza ungabuyela emuva khonale ngabo 80s bekuvela kahle kamhlophe ukuthi bayehlile ukuphatha ezomnotho zazi lokho ezidilika kwangena i-SAP zazi lokho ezidilika imali yeZimbabwe ngo-97 yadilika yadilika yaqina iphelile sakuma-trillion kwakhishwa ama-zero abuyela ama-zero kwakhishwa ama-zero kwangena abantu abakwazi ukuphatha ezomnotho ngo-2009 sekule umhulumende ohlanganisayo zama izinto ngendlela efaneleyo kwasuka lapho kwabuyela futhi ezandleni zezanu-PF kwadilika sekufike namhlanje into ibonayo yokuthi abantu abehlulwa yokuphatha ezomnotho ngabezanu i-government yezanu-PF hayi kuyayehlula ukuthi babe belokhu bephiwa njalo ithuba elinye ithuba njalo elinye ithuba lokudiliza ngibona abantu bezimbabwe baya bengahlakaniphanga babe bebasela imboza kulokuthi bayichithe.